siyalambulela kwiziphathelane labesifazana lilami usithandekile Mhlanga. Namuhla sixoxa nonkosazana uTillias Banja, yena ubona ngeziphathelane lokulinganiswa kwamathuba kwabesifazana labesilisa kwinhlanganiso elwela amalungelo ezakhamizi eyobulawayo Progressive Residents Association. Sicubungula ukuthi izakhamizi zibhekana njani nohlupho kwezomnotho welizwe.
Ubunzima lobo bukhona kathesekizweni emuntwini ongumama angazi ukuthi ngathi uthwele imithwalo enganani, ngoba ubabe ngaze eke ehambile emsebenzini wabuya lapho khonokho okuncane akubeke ezandleni zikamama, akweneli lutho. Ubabe uzavuka azihambele umbayezihlanganela lamanye amadoda, abantwana endlini bazabe bekhalela umama bethi sebelambile, amagesi azabe engekho ehambile. Ilobe khona amagetsi angkhona asedura asathengeki. I-50 bond ithenga 79 unit ezingapheki kumbe zifikise umama ngapi. Ukuyatheza egangeni langkhona akulula, amarenja ayabopha. Impilo yomuntu ongumama sekunzimeni.
Amarenja lawa awavikeli yini njalo umama ngoba abanye bayadlwengulwa?
Ukudlwengulwa impilo vele yona yomntwana oyinkazana isisengozini, ngoba umntwana oyinkazana nxa kuyukuthi amanzi alayinelwe useza abafana sebezazama ukumnika ifeva ngendlela ezingayisizi emntwaneni oyinkazana ukuze aphangise ukuthola amanzi. Kube senkunini sebebatholela khonapho. Impilo yomntwana oyinkazana ngesimo samanzi lamagetsi isisengozini. Kumama onguye okhangela imuli impilo yakhe isisebunzimeni, ngoba konke kuphezu kwakhe. Ivele yona yenini ungathola yona ikheshi kayikho la ngawuthe wathola imali ukuthi engene ezitolo into zangkhona zidura okungaphambili okudlula lapha phandle. Phandle awuthengi ngekhadi, awuthengi nge-ecokheshi, kumele uthwale ikheshi eyiyo vele eyinkandeshoni ukuthi uhlangane layo phandle.
Zathesi njengenhlanganiso yiluphi udaba olumqoka elixoxa ngalo oluphathelane lobunzima obukhangelane labomama kumbe obaba?
Kathesi kunzima enhlanganisweni njengenhlanganiso yezakhamizi, ngoba nxa sikhuluma ngesakhamuzi sesigoqela phoso wonke umuntu, ubaba, umama, untanga, umntwana ozelweyo, and sesikhangela izigaba eziningi. Impilakahle nje yomuntu, ukuhlala nje komuntu, kunje izindlu ziyabe zikhwelile balutshwana aba